Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela uStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 ngwabakazi 2017 uChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Silengxoxo lesiphathamandla selinye lamabandla angakangeni kulumanyano.
Umama uMduru ngokumazi kwami nokumazi kwethu njenge-LPP azange ethe siyakukhwalithi wathi siyakhokhela ikhwalithi wathi kukubambanisa abantu bezimbabwe.
Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC koBulawayo. Kwezemidlalo sicubungula umumo wengalane yemiklomelo njengoba imidlalo yenkezo ye-PSL isiphakathi laphakathi kwe-season.
Then amaqembu esiwazi ukuthi amaqembu anyakayo wonke abawina udala amadaba okhethwa abanlasi hayi on and off kubadlala ukuthi nekhephu khona manje kuqala kwenzile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Ilanga lokhetho selisondele njengoba sekusele inyanga eziphansi komnyaka. Amabandla amaningi aphikisayo ayavumelana ukuthi nxa kungela manyano wamabandla aphikisayo kuza kuba nzima ukunqoba ibandla leZANU-PF, kodwa okwehlulayo yikuvumelana ukuthi umanyano lo uqhutshwe njani. Sixoxele sinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party uMnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye indaba yekoalition sina njenge-MPP ayikapheli lokhu kukhuluma. Okuzwakala sengathi sekuphelile amaphathi maningi wonke akhulumisana. Esikuzwayo ukuthi MDCT lamanye amaphathi bona sebevumelene okwabo. So okwethu labo hhayi asikavumelani kusaxoxwa silethemba kuzavumelwana kuya kwesikhathi. Sina njenge-MPP i-coalition siyayifuna sibili kodwa siyifuna ize ngendlela yokuthi wonke umuntu ongena kukhwalithini lapha lonke ikangena ngena kukhwalithini lingene lisazi ukuthi kungenelwani kwenziwani hathi ukuthi senze ikhwalithini singazisananga siphinde sesesixabana kusasa.
Kahle kahle ngeziphi ingxaki ezibangela ukubana lingakavumelani kathesi lona ukhetho solusondela kangaka?
Akunangxaki kangako, into enkulu nje ekhulunywayo ukuthi ikhwalithi leza kuma njani. Kuba yiphathi eyodwa kumbe amaphathi amaningi abe namabizo awo. Nakunjalo-ke iphathi yiphi layiphi izafaka ngaphi amakhandideti kwenzela ukuthi singancintisanisoti. So asiyo into elula, into enzimanyana kodwa isikhathi yethu ngathi siyahamba kodwa asimange ukukhampena. Amaphathi wonke ayakhampena, ikhwalithi ngayiphumelele kuzahlelwa ukuthi hhayi kuleyisi sigaba kulindawo lapho iphathi le yenza so. So okuhluphayo ngokusaseleyo okusalayo khona kuvumelana into enjengazo lezo.
Khona kuliqiniso na ukubana uNkosikazi Mjuru laye uthi ufuna ukuthi akhokhele umanyano lo okungaba ngenye yembangela yokuthi kungabi lo manyano?
Umama uMjuru ngokumazi kwami nokumazi kwethu njenge-MPP azange ethe siyakukhwalithi wathi siyakhokhela ikhwalithi wathi kukubambanisa abantu bezimbabwe. Bengabe bekhona engxenye abanye abantu bona bafuna ukuyikhokhela leyo ikhwalithi kodwa akumelanga kumele kuvunyelwane amaphathi wonke nala kukhwalishini. Ngiyazi-ke iphathi eyodwa ithi mina enevuma ukukhokhela ngumuntu eyedwa ethi nevuma ukukhokhela ebevumelane sonke. Okwakhathesi akukafiki esihlangeni sokuthi esingabangikani ukuthi umbani ozakhokhela. Okokuqala kuqaphele kumanyanisa amaphathi kodwa Mduru njengokumazi kwami hhayi asiwomuntu engathi mina uyisihwaba mvula ikhulu. Umuntu nje okhangeleleyo ukuthi into ilungele abantu. Kungabe bekhona abanye engeke bayathi njalo kodwa hhayi yena akwathi kazakathi njalo lo wathi la emhlabeni kazakakuthule.
Lo-ke nguMnumzana Methuseli Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC koBulawayo. Isitolo se-KFC sibikwa siqatshe abantu abavela phandle kwakoBulawayo okucunule abanye. Kisizwe imbono yomkhokheli welinye lamabandla acunulwe yilesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande okhulumayo ngumqondisi moyo umongameli wemthwakazi Public Party. Kuliqiniso ke ukuthi iKFC bakhe indawo yabo yebusiness laphana eBradfield ithenda yokwakha indawo bayipha abantu abavelele eHarare njengoba kuvele kungumkhubo wabo isikhathi sonke ukuthi ama-tenders ebusiness kuyawaphiwa abantu bakithi ngapha kwele mandebeleni kuphiwa abantu beHarare khonale kuhamba kanti njalo njengoba sikwasinto zonke zelizwe leZimbabwe zibasiswa khona ngale kungakhathalekile ukuthi abantu bavela kuphi umkhono welizwe so-ke leyi-tender-ke ngokunjalo bayiphe abantu abavela eHarare kanti labazasebenza phakathi kwayo leyi restaurant iKFC sebeqhatshiwe futhi njalo ngokunjalo bevela khona leHarare bangaqhathi abantu bakithi khonapha koBulawayo kuwayo lasemandebele
manje njengebandla kukhona yini amanyathelo elizawathatha
siyabonga baba amanyathelo akhona njalo sizama ukusebenzisana lezinye inhlanganiso ezizwisisa kakhulu i-agenda yabantu bakomthwakazi kanti abazwisa futhi angendaba ye-1979 Green Plan ukuthi kulotshiwe phansi ukuthi abantu emathekeleleni kumele bangatholi amathuba emisebenzi amabhizimusi lakho konke so siyalwisa ngamandla okuxoxa abantu ukuthi basukume kusasa njengalokhu kuthiwa i-KFC le iyavulwa baye khona ngale labo bayelayinela imisebenzi okuzasenza ukuthi abantu beHarare laba sitsho ukuthi hhayi kababisele khona le kibo kuqhashwa abantu bakithi lapha emkhonweni wemandebeleni ngoba sinanzele ukuthi thina abantu bayithi ngapha emkhono emandebeleni abasuki bayicokozela eHarare nxa kuvula indawo zemisebenzi akula bantu bakithi abasuka lapha bethwelwe ngamaroli kumbe amabhasi besiyasebenzela khona le kodwa kuyasidanisa ukuthi bona bayaletha abantu babo khona ngale belanda ukuzothathela abantu bakithi imisebenzi babona uzakhumbula ukuthi sike saba lohlupho olunjalo futhi ngomnyaka ka-2013 lapho abazagcina besibophe khona lapho izesa eyayiqhathe khona abantu abangu-520 besuka eHarare ukuzoquma izihlahla khonapha emkhonweni wemandebeleni
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekoBulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampala fubembuna
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama onguNtungameli Nkomo Lamhlanje ngixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo njalo sikhangela ukunakekelwa kwezifuyo ngalesi sikhathi ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo
ngiyabonga Ntungameli ngibingelela abalaleli bakho
izifuyo ngalesi sikhathi somnyaka zinakekelwa njani
kulezinto okufanele zenziwe umnyaka wonke andinto yokuqala yokuthi inkomo kufanele kumbe izifuyo especially inkomo kufanele zidibhiswe ngalesi sikhathi ngoba utshani bunengi umkhazi usesekhona ngakho-ke thina siyasixwayisa ukuthi at least kanye every 2 weeks kufanele inkomo zidibhe and nxa sesuka sesiya esikhathini sehlobo yikho lapho esizabe sifuna ukuthi inkomo ngazi yadibha apho siviki lonke kodwa kathesi kanye ngemva kwamaviki amabili kungasiza ukuthi abantu bedibhise okwesibili siyazi ukuthi izifuyo kufanele zithole i-vaccination i-vaccination siyabe sizama ukukwenza ukuthi sivimbe ukuthi zingathathi umkhuhlane so zikhona akhona kama-vaccination okufanele ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka inkomo zethu kufanele ziwathole so-ke siyaxwayisa ukuthi abantu baye kobo-vetinary ukuthi bathole ukuthi ngalesi sikhathi ngendawo ngendawo yiwaphi ama-vaccination okufanele ukuthi bawathole
ukhona yiphi imikhuhlane evame ukuhlasela izifuyo ngalesi sikhathi okumele abalimi bayihlabele izifuyo zabo
into ekhona ukuthi umnyaka nje wonke silalokhu esithi ngama-tick-borne disease and ngobuningi bayo kulabo liver fluke especially ma ukhangelele into ezifana nalezimvu lembuzi kwese kusiba khona ke eminye imikhuhlane efana labo lambi skin, kube khona imikhuhlane efana labo kota ivo. Ngeminye ke imikhuhlane esixwayisa ukuthi abantu bayitholele i-vaccination. Kodwa ngaphezu kwalokho, ngoba utshani osobukhona manje egangeni, utshani lobo bungasela ukudla okuningi. So ke enye into esiyayisithi abantu bayenze ngalesi sikhathi ukuthi bathole lokho esithi i-leak. I-leak kabe kuyisigaqa nje esilabo sawudo lani lani, okwenzela ukuthi ukudla inkomo okufanele ukuthi ngazi yakuthola utshani obuluhlaza ukuthole ku-leak. So siyaxwayisa-ke ukuthi abantu babele winter leak. Ngaphezu kwe-winter leak utshani siyaxwayisa njalo ukuthi ikhona indlela abantu esiyasithi bona behlanganise utshani babo labo molasses baphinde befake u-urea ukuthi especially lezi nkomo ezisikazi ezingabe sezimithi zithole ukudla okweneleyo.
Esikhathini esiningi ubabankomo sisuka sikhangele inkomo ikakhulu, sikhohlwe ngezinye izifuyo. Abalimi labo basuka bakhohlwe ngezinye izifuyo ezifana lembuzi, zona zinakekelwa njani?
Imbuzi isikhathi esilukhuni kakhulu embuzini isikhathi sezulu, ngoba zilokuhlaselwa ikakhulu emasondweni ukuthi ziyangena imkhaza and imkhaza ibolise ama-locals amasondo. So ngenye into yokuthi abantu siyaxwayisa ukuthi esibayeni lapho ezingena khona kule footpath eyiyona esizayo ukuthi zingahlaselwa umkhuhlane wenyawo. Kodwa phela lazo imbuzi zilama-vaccination okufanele ziwathole and njalo ziyasupplimentwa. Mina ngitheke ngixoxa la majaha engisebenza lawo ayiwona ngibhinele zami, kanye ngalesi sikhathi sokuyisikhathi sokuthi sesikhetha futhi intondolo esesingazithengisa ngoba ziphuma emahlangeni zinhle zile weight enhle. So sokuyisikhathi sokuthi sithengise sihafule umhlambi ukwenzela ukuthi nxa sesingena ebusikeni obu-between manje nabo October lapho ukudla kuyabe kusilela khona, singabi lezi fuyo eziningi kakhulu ezenza ukuthi zigcine ziswele ukudla.
Kuphosela ukugcina mlimi ubaxwayisa abadala.
I think ilizwi lami lokugcina ukuthi siyasikhale kwelakithi ikakhulu emathebelele ukuthi hayi thina izulu liyasilela, kodwa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wasinika umhlaba olamadlela amahle wezifuyo. Asithathe-ke ukulima izifuyo sikwenze kube ibhizinisi, kube ibhizinisi enkulu. Kodwa ukuze lokho sikwenze kufanele sihlele kahle into zethu. Sizathola ukuthi kuzaba into esiphilisayo njalo ethuthukisa isigaba sakithi.
Hayi, siyabonga baba uNkomo, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu intingane.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni, ngixoxa lomlimi umnumzana Mandla Nkomo. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo uNtungamile Nkomo.
Hayi, siyabonga Ntungamili. Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla lezizanu PF. Sixoxa ngesigaba secholocho. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo Nkosi.
Ye, ungasitshela ukuthi umi njani umumo ngapho echolocho nxa sikhangele ezendlala lokunye okunjalo?
Cholotho lapha okwalonyaka kuyikuthi gande sesilandele ukuthi izulu linile okwanyaka lo odlulethi wedluleyo. Izulu linile sibili, kodwa kunanyeke ezulu lapha izulu lifike lapha liningi kakhulu okuze kwagcina sokubangile ukuthi abanye abantu basale bephakathi kwendlala. Kusiya ngendawo abakizo, indawo lezi abalima kuzo, ezinye zingamahlabathi ezinye zizidaka. Laba abangane basezidakeni hayi batholile mbijani, kodwa laba abanye basemahlabathini lendaweni ezinjalo emhlabathini leminye esimdala lapho abalima khona esimdala hayi bazaba phakathi kwendlala, ngathi abala abatholanga lutho nabo. Ngokunjalo kodwa bese sikhangela njalo ukuthi amanzi lawo kube ngcono lonyaka, amanzi akhona sibili, okokuthi lanxa ezaphela nje azaphelela abantu bazaba nesikhathi esifitshane sokudinga amanzi, ngoba amadamu la ayimancane ngabe ukuthi angamadamu amakhulu njalo amadamu amanye asuke adabuka anjeabo Galiya, namanye amadamu nje asazangati athola amanzi ukuthi imfula yakho leyana iphela kuyo siyagqibeleka kungayisiko lokho amanzi aliba silawo silokweneleyo ukuthi bethiyathola sibe leminyaka
kulemuli lezana ezike zahlala enkambeni ebiyakhelwe labo abadilizelwa izindlu kuhamba njani kwakathesa
imuli lezana ezalabana abadilizelwa izindlu kwakathesa iningi labo ngathi bonke sebesusiwe lapho kade bekhona sebehambiswe endaweni lapho abahlaliswe khona butsha endaweni ibizwa ngendawo yakochino leyana kuhambeni befakwa befakwa izidale kulandela umgwaqo wakwasitebha nalwana bahambe befakwa bedingela izindawo khona phani okwakathesa besebekhisa yakhelwe izambuzi so sebenikwe lokwamatende nje kokuhlala khona phana kodwa kukhanya kulo hlelo lukahulumende oluyo luqhubekayo ukuthi kuzamele bakhelwe izindlu okwakathesa sebekhona ngale ke endaweni naleyo nabantwana sebehamba khona ngabe esikolo senisane sechino njalo siyakhiwa isikolo senisane siyakhuliswa ukuthi senelise ukubamba inano labantwana labo sebekhona kathesa ngalesi sikhathi
nxa sikhangele ezombusazwe kuhamba njani sebeqalisile yini ukukhankasa abafuna ukuncintisa ukhetho
siyababona nje sebeqalisile ukukhankasa ngiyabona nje bayabhodabhoda ikakhulu ngingananzelela ensukwini ezedluleyo bengibona sibila MDCT laba behamba besenza imihlangano yabo lamanye amaphathi lawo amanye nje lawo uzokuthi abakhona babonakele abomjuru uzokuthi ababonakele lapha lapha kodwa engingababona sibile abe-MDCT kade besenza imihlangano yabo endaweni ezijiyeneyo so ukuthi asebeqalisile nje bayabhodabhoda nje abantu phakathi kwezigaba bayafithifijima sibili kuyakhanya ukuthi kukhona okwenziwa okwenzakalayo kukhona okwenziwa
Nxa sikhangele isigaba seTsholotsho sizwa kuthiwa ngesinye sezigaba esingani sike sathola uncedo komeli omela iTsholotsho edalele eParliament umnumzana Jonathan Moyo kuliqiniso yini lo
ikakhulu esigabeni sethu ngapha kube kwaba khona usizo sibili oluyoluthile lapha ubaba uminister abekade ezama khona ukuthi alwisele ukuthi abantu bathole ukudla ngokunjalo abantu sibili batholile ukudla abanye batholile ukudla sibili ngazi kwazise ezigabeni khona ngale kakhulu i-constituency yakhe eTsholotsho North hayi batholile sibili kade ubelokhu bazamela sibili kakhulu ukuthi bathole ukudla abantu kusukela isikhathi sensana izinto zingani ziyahlupha ukudla kusilela phakathi kwabantu bephakathi kwendlala njalo kulokunye okwenzakeleyo kakhulu laye aluse aluse kakhulu ucelele uhulumende ukuthola usizo ukuthola usizo olunjengokuthi labana abantu abaphakathi kwama-flat khona ngale labana ebatholela izinto ezinjengokuthi ezivelela kuhulumende nakhona ukuthi abantu bazebezacela bawakhe ama-toilets khona kwakwe izinto ezinjengakhona i-building ithilile naliyana konke ngabe ulwisile kucelele uhulumende nguye uminista u-MP uJonathan Moyo kade lwisa sikuthi izinto lezo zibuye kuconstituency
wena ke uzancintisa yini kukhetho
mina ngijayele ukuthi nginyamazana leyana engani kwesinye isikhathi izinto lezi zokuthi ngiza kangilazi uyangilalela ukuthi abantu bona bathini lokuthi abantu bafuna ukunginika msebenzi bani ikakhulu lokho yiko ngikuqaphela njalo kwesikhathi mina ngishiyo lwana umuntu o-empo ungena ntoni engakhanyiyo cela uhlelo lungacaciyo hhayi lokwana avele kanzaka ngidliwe futhi kwi-election njalo ngimuntu enithi ngingakhangela okwakathi esi ngangikhangela ubumo wezinto ngihamba labantu njalo ngilalela labantu kathesi ngihleli phakathi kwabantu nje ngilalela abantu abakukhulumayo ngithana labantu seza isikhathi sizafika kodwa ngizacross i-bridge nxa sengifikile kilo angilicrossi ngingakafiki lokhu angifuni ukwenza ingozi enjengayenaleyo so ngokunjalo-ke mina ngiyinyamazana engeke ngizisuse kupolitics kodwa-ke ngikhona khona phana gande into yakuthembisa futhi gande ukuthi ngiyalalela ukuthi abantu bathini kungathe ngisesuma sengisenza ngiyabe senza into eqondileyo ngoba ngiyabe senza into efunwa ngabantu
okwakathesi ukweliphi bandla
okwakathesi ngikuzanu p f sengaphenduka ebandleni lami izanu p f ibandla lami lalingixotshile kathesi njalo sebebile bangeleveta sengiku-executive yeprovince sengi-member yeprovince yemadebelele north province
hayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngivalelisa abalaleli ngisithi balaleli kusho ukuthi njengaba lokunikana lombono lami bonga kakhulu abantu beTsholotsho ngenhlelo ezikhona ziningi ihlelo esizazenza ngesikhathi esilandelayo aluba singabe sithintana emsakazweni sizabe sithintana nani kwenza ukuthi sazisane ngenhlelo ezilandelayo ezidabeni
hayi siyabonga
ngiyabonga
okay bye bye lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ohlala eTsholotsho ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930 6065 15460, laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi umkhankaso wokukhuthaza abesifazana ukuthi bavote ngomnyaka ozayo oweShe Votes uqhubeka njani. Sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party, i-PDP. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, salibonani balaleli.
Selingaphi ngomkhankaso weShe Votes selokhu la usungulayo, lingabesifazana abangamalunga amabandla chini?
Okwamanje sesingene kuhlelo lapho esihamba kuma-provinces sisiyabuthanisa omama abangu-10 pe-political party. Silamabandla angu-11 akhona embuthanweni wethu. So kutsho ukuthi sabe sile 110 women sesayenza iHarare. With those 10 women per party, siyaba instructa ukuthi bahambe bayolungisa omunye lamunye amabizo akhe angu-100. So siyakwenza lokho, sisenza ilunch kumbe umbuthano nje omfitshane ongaqedi noma 2 hours. So sesayenze iHarare, khathesi sesizangena kwamanye ama-province. Asikabi le program emqotho ukuthi i-province elandelayo yiphi, ngoba okuningi kuhambelana ngokuthi siyabe silakho yini izinto zakhona ezokusebenzisa, like imali zokuhaya lapho esihlangana khona lalokho.
Amabizo lawa alikhulu okumele bawaqoqe ngezigaba ngawani?
Amabizo lawa sikhangelele ukuthi abe ngamabizo abantu abesifazane abadala labancane, ngabe khona abayi-18 years and above. So esikwenzayo kathesi silama-coordinator a-coordinatayo these 110 women per province ukuthi babone ukuthi sebefike ngaphi ngokuqoqa amabizo abo. Saba lo mhlangano lo 2 weeks ago. Okwamanje abanye sebefike ku-97 names and 4 numbers, abanye sebesithi 100 vele sidlulile. Abadlulisayo siyawavumela lapho ukwenzela ukuthi laba abantu abayi-100 sebengama-networks. Thina singazuza i-information sinikeze lo labantu bakhe 100 abanikezelayo bonke bangu-100 i-information, particularly information yokuhamba ukuthi siyoregister.
Ye, kodwa alilanxaki na lalabo abathi abalancwadi zokuzalwa ngakho abalazithupha ngakho abanyeke babhalisa ukuvota? Ngoba siyasibone kungolunye udaba oluhluphayo kwezinye izigaba zelizwe, ikakhulu iMathebelele.
It's not even ezigabeni abafazi in general, abantu abangomama amaphepha wona lawo ayabahlupha. Kukhona esizamele sihlale phansi lama-organizations asebenza khonokho. Uyabona ukuthi kathesi noma even khonokho yanokade kuhlupho kokuthi i-proof of residence lani besiloke silwisa nalakho. Esikwenzayo is taking one thing at a time. Singeke sakulisa konke ndawonye, but sesihlangane lakho khonokho ukuthi kulabo mama abale challenge yokuzuza ama-documents. And lama-surveys aseyenziwe ayasitshengisela ukuthi omama basemadorobheni ama-numbers abo okubhalisa ukuvota aphansi kulalawo abomama basemaphandleni. So wonke ama-research wona lawo silawo. Lo mhlangano omkhulu lapho esihlangana khona thina sengu-4 ukuthi sikhangele i-program yethu ukuthi sihambisa njani nalokho kwamaphepha, ukuthi singathi si-coordinate kumbe sibe le-network kumbe sithi how can we reach out to organizations which can help women ukuthi bathole lawo maphepha.
Leyo balaleli ibingqoqolo nkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le-PDP. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile ube lelanga elihle. Indoda yomnikazi ingoma emnandi ingoma ka Samantha Mazibisa ingoma yohlobo lwegqom isigqibela ke uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi lokhu obukhangelelwe kuba yikho sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze KFC kobulawayo Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama uChris Gande Lilale.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.